Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali lichona njani mthwaka zomuhle izulu kandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ineni lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi kuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela isipiti esathiwa nguNaledi Phanda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMbuza liphe izalukazi lamaqhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni osanda suswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba isikhathi sekhisimusi, hhayi kuhle, sibili kuyajabulisa, into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sisothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo la ukhanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali kungelamagetsi kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi njengoba izulu lisala ukuna isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBinga North edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla leMDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lumnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe, ngoba nxa sikhumbula sithe singena kuJanuary kuyisikhathi sisanda kusuka kuma-election ka-2018. Ama-election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama-election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana. Kungaba lokuthi ama-election abe ngama-election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But kithi-ke singene ngo-January kunganjalo. Singene ngo-January, iZEC announce ama-election result amathathu. Singene ku-January, ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiya khona njengelizwe kungaphiwa. U-January kulapho kusuke khona kwadutshelwa abantu ezibridini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahambanga ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la omkhonomi umprofesa Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana lama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe. Njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe wakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga le mali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe nesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi, amabhondi kwakuthiwe khona imali ye-change, imali yalokhu yalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le-Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, bese kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kweze politics. So ngenxa yalokho ke kube ngumnyaka onzima kakhulu ukuthi nakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongabakwazi ukuthi lo ozayo ngo-January izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobu nzima ngaphakathina kwelizwe lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa kasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo. Kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika sidlani labantwana. Inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepheyi akekho, le mali yepheyi ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela ispecial thina esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okutsho ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokuhlupha izifuyo zethu njalo zizaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimeni ebukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezanu PF besithi hayi sokwehlule asiboneni okokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathi kwabo, lokho sokusaziwa umuntu wonke. Umbeki kaChichi nje ebuya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezanu PF azama ukuthi ebalamule phakathi koDuba sebengene phakathi kwalo. UDuba bangene phakathi kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kulisiqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo, esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hatshi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokhu abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lo mbono omunye. And waze watsho wathi umbono kahulumende ayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe okunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho ngengavakatsha khona abantu bathi bona hambe etshela upresident uChamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze oka-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu ebese siphinda sibuyele phakathina kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi, kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiya kufikela ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifika ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathina kobunzima obufana nalobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathi kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende engowebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kwekhisimusi izalukazi lamaxhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esentaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi sekhisimusi ukuze labo babe lekhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lephalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo labo.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha entabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yentaba zinduna ubabundiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC yeMathebeleland North njengeMDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathi kwezimpilo ezaziliswa nguhulumeni ngoba siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwabo.
Inkokheli yeMDC yeMathebeleland South ukwenzana noNhlanhla Mlotshwa uyagcizelela
ngikuNational Executive yeMDC ngikukomitee yewelfare. Sifike lapha kochifu Ndiweni sizovakatshela uchifu Ndiweni sizodlulisa isandla sekhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo okuncane ngelanga lekhisimusi.
Omama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela MDC eMguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi usivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula. Kuyasibongisa kakhulu konke khonoko.
Unhlanhla yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Lalo baba mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu bathengisa inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Banakekela abanye abantu kakhulu lapha kade silo sikhululi abakhulileyo. Yiko ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo, ogogo bemekeza bechichimba bedumisa izipho abaziphiweyo.
NguManduweni baba kaZwenduna. Hayi lokujabula kakhulu, hey. Bemvele ngakwazi ukuthi ikhisimusi bayidla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza abalalutho, babhambula mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu hlelo lolu lami ngabalwa phakathi kwabo.
Mina nguJane Mbele. Ngibonga kakhulu, angibongi uMhlabisa, ngibonga uNkulunkulu onguye ongeneleyo ukuze sithole lesi sipho esingazange sasithola nje nangaliphi ilanga. Siyabonga.
Elidandovu, ngiyabonga kakhulu lesi sipho esithwe namuhla engakaze sithiwe. Ngiyabonga kuNkulunkulu ngani ngabusisa udladla labantu abasiphileyo.
Mina nginguSenzeni uMrs. Thuleni. uNkulunkulu kubonile ukuthi benzavuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefanaleze ngiphukudla ugule ubone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama saphumeleni. Ke kumnyama phakathi komzwami inkosi ibusise, ilibusise. Ngiyacela uthunywa zikaThixo.
Na ngiyabonga kakhulu isipho leso sisizuzileyo. Vele besingelalutho, yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokhu ngoba singakulindela, besingakunanzelelanga. Kodwa siyabonga ngopresident wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokhu. Ngaqhubekele phambili senze okuhle.
Adi singwenya.
Usuthole ukudla kwekhisimusi?
Ye, ukuthi ngiyabonga ngokudla ngu-adi singwenya mina.
Siyabonga.
Ekunesihadeni, ngibonga ukudla.
Nangumara, Mrs. Khozomana, ngiyabonga kakhulu ukuba kuthamisa. Inkosi imbusise, lapha ethethe khona, lapha akhuphe khona esikhwameni sakhe, sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Khozomana.
Zijabulile izalukazi, bathokoza abantu baseNtaba Zinduna. Lapho-ke umdlandla uChief Ndiweni encediswa libandla-ke le-MDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhonapha-ke eNtaba Zinduna ubane babe lekhisimusi-ke emnandi njengabanye bonke. Njona lizwile-ke ogogo abaningi bebesithi-ke abanalutho abazi bazolithini kusasa. Ngimela iStudio 7 ngapha ngaseNtaba Zinduna kwaChief Kaiser Ndiweni, igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi olubingelelayo uBright wakwaNdlovu ngokuzalwa ngisuke eSholosho kwathi ngokuhlala manje umuntu oseGoli. Bengisho nje ale indaba esixakile ezweni lakithi ukuba manje abantu bekukhisimusi nje into idabukisa yini ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebele ngale ngane zabo kumanje bayiphilela badlela ukhisimusi omuhle badla bakufunayo. But okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu. azi ukuthi bazodlana umuntu uswele ukudla ozokudla nje kwa everyday wathi moko lokho wekhisimusi bazokuthatha apha abantu abasebenza nemali yakho nayikho kulayinelwa imali ayikho lasemabhenki azi kubuhlungu okwenzeka kwelakisi angazi ukuthi intiyathwana angazi ukuthi yena uhulumende wakithi ngumuntu onenhliziyo mpela ma ngabe kuwumuntu onenhliziyo or umuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina la manzi njengelayisi ngicabanga ukuthi kunjalo amboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo umuntu ocabangela abantu ukuba ilizwe azange efike kulesi silingiso njengamanje bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasokisebona ukuthi abantu waye ngukhulumende ezibuzo ukuthi vele waye ngukhulumende ngukhulumende wabantu waye ngukhulumende into ebalulekile ezibuzo ukuthi kanti ngukhulumende wani yena ukhulumende wengane zakhe lezo zele lomfazi wakhe labantu bakhe or ukhulumende wayesizwe sonke
ibizo ngingu-Walter wakwakhanye ikhisimusi mbona sokulilanga elikukhalenda kuphela ngoba ifike liyadula ezitolo akuthengeki kuyadula imoto azigadeki abantu bahola imali encane mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami ngiyatshona ngizithiyele inhlanzi kuphela kudlule lokho
kanti kubonani bantu be-Studio 7 bo-Chris Gandhi mina miyelela umama wami ekhethi esigabeni sasemthowane ngithi ninjani naveliseni ngithi njani ikhisimusi khona ngapha ekhaya mina ngapha edorobheni akunzima izinto azimakuthi kobulawayo lapha kodwa hhayi kathi ayimpilo ngizabuya ekhaya mama ngizalitshela ngambuya ekhaya konke ngithi njani bathi basemhlonhlweni abantu bemthowane hhayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila ngiyabonga
ye livuka njani ku-Studio 7 lapha likhuluma lo Thebe ngokuhlela ngisegoli kodwa ngivelela ubhani ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha e-Studio 7 eliqondele lamadamu lihlelo oluhle kakhulu ukuthi siyatshela sibili ngabe kuthiwa obabugawule la bahlezi belapho behleli phansi bexoxa lani ukube bayakuzwa lokhu okhulunywa ngabantu ukuthi silihlupho lwamanzi emakhaya amadamu adabukile njalo asilacapacity yokuthi silungiselele amadamu njengezabelweni zethu ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture basifakele nemali yokulungisa amadamu ngoba angeke usize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka izulu nxa lisinakhathesi amanzi azahamba wonke singabi namanzi futhi kunyaka ozayo futhi sikhaya so nxa ngaba nendlela yokuthi kulungiswa amadamu isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto siyazilimela siyazilima emagadeni yethu izivande zethu zonke yonke into siyazenzela vele angeke sidle ukudla kwezandla okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokhangezile ukuthi abalalutho sebesidla ukudla okwama-donors kwezane okukhangeza lokhuyana awuvunyelwe esintwini lokhuyana ukuba ngokhangezile yikho kwenza ukuthi sicontrolwe ngama-politicians so sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha sikwazi ukuzenzela ukudla kwethu singancenga umuntu hhayi siyabonga msakazi sengathi vela sibilini ngasisiza basukume ukuba abugawula lapha nama-politicians wonke sibambisane nathi abadala sithengise ukuze imbuzo kwethu ukuze inkomo kwethu la kwenza ukuthi sikwazi ukudla hayi ngiyabonga msakazi ikhisimusi endlela abalandeli babo
salibonani Studio 7 igama nginguZamani Ngawonsule ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalundoda okhulumayo ukuthi abantu bemathebeliyant sinomoya omubi njalo ukhuluma kakhulu ngehlandla lemthakazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla lemthakazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu bemathebeliyant siqhubeke sisupporta i-MDC ekaNelson Chamisa lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe angeke size sikwenze lokhu ukuthi singashona sisupportana namaqembu asesishoneni thina sesikhathele namaqembu asesishoneni kungaba yi-ZANU-PF kungaba yi-MDC ekaChamisa bonke banobandlululo babonisile ukuthi banobandlululo njalo uma ekhuluma engathengwe ngabantu be-MDC engaqali ukufaka igama lemthokazi Republic phakathi siyenza okwakithi asisafuni into zesishoneni kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathini ngento zesishoneni asisafuni imthokazi Republic Party siyayithanda sizoyivotela ngeyethu akathandi noma uyathanda sizoyivotela engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashiyona thina asingeke size sikwenze lokhu sesikhathele ngiyabonga
Ndivuka njani bantu ba Studio 7 elifisela lonyaka omutsha ozayo lungene kahle okhulumayo ngumasa. Mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba ogawule izolo. Thina singabantu bemandebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi se-background. I'm sure if ubaba ugawule elindebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu bemandebeleni bathwele nzima bahlukumezeka indaba ye-background, engabe lokhu ekhuluma amanga manje mayezo ezothi abantu kumele behlukanise i-background le-unit day, but ebuye futhi ethi i-background ne-unit kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye. Uyazizwa kodwa uthini nalo baba lo? Baba lo uma esuthi ukudla lokho abakunikizwa izano makavala umlomo wakhe, ngoba abantu bamandebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yokuground. Indaba yokuground isabaphatha kabi. Sikhuluma nje abantu bamandebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yokuground. So yena engabe lokho ekhuluma nje ukuthanda kwakhe lapha. Ngiyabonga.
KwezeMelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida. Udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky, ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment, ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Dan Moyo, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe-House lama-Republican aku-Senate, ngoba ama-Republican aku-Senate yiwo i-majority. And so uNancy, I think yena ufuna ukuthi bacace ukuthi ikhali yakhona izoqhubeka kanjani ku-Senate before yena arelease ama-articles, arelease impeachment lamaphepha afunakalayo ukuthi ikhali yakhona iqhubeke. But ama-Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi ikhali bafuna i-conductwe kanjani. Bathi kaqala abanika amaphepha, then besezomtshela ukuthi i-trial izoqhubeka kanjani. Ngokuthi akusebenzeki kanjalo, akasoze appointe ama-managers azo abayiwona esingathi ama-prosecutor appropriate depending ukuthi i-trial yakhona i-conductwa kanjani.
Ye, siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama-Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi, kodwa kukhanya isigodlo sika mongameli uMnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi abasoze babavumele. Ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba i-trial enjani engela abafakazi abamqoka abafunwa lidala?
Yikho lapho okulenkinga khona, ngoba even abafakazi bona labo babizwa even kusathoniswa indaba yona le impeachment ku-House of Representatives, and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukuyojustify. So umbuzo ke osebantwini abaningi, and I think imistake enkulu enziwa ngama-Republican yona le, umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani ma kuwukuthi njengoba yonke into ayenzayo kwakungelacala kulantembi ayenzayo ama-Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda. Manje ufihlani, wayengavumeli ukuthi abafakazi labo babekhona uwenzeni ukuthi abe kubonakale ukuthi imsula kuphuveke ukuthi ayikho into ayenzayo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kweleMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Going to the studio, you know I've got a song to do. I've got to reach downtown. I want the musician too. I want the resident stylist, along with Trevor or Corey, even family or Randy, where a fly or a bee. I might as well go down to Channel 1 or even take a step up a cell phone. I might be trying to think the beat. It's just got to be right for me. Great musicians on the station, sitting on the station, the musicians. I'm going to the studio, come on. I've got a little song to do. I've got to reach downtown and I'm gonna send some tribute to. Tribute to the musicians who play on this session. Special thanks to Prince Father and Justine, along with Prince and Jared, never Michelle, and all of my veterans who give a hand. Great musicians sitting on the station. It's a jam session. I want a record and style, along with Flavor Arcady, even Brother Family, Randy, or Fly and Robbie. I might be thinking of it. I want a price to be right to me. Even Harry J or even the sound studio. Going to a studio. Got a song to do. Wanna take a step up and turn it on, or even up a tough call. I might just take a step to keep the beat on. Scratch you to the mighty fairy. Just want the vibes of the song, so you can sing along. Great musicians, play jam, jam, jam on the piano. I'm going to the studio. You know I've got a song to do. When I step downtown, I just feel the musicians too. This one for you and you and you. Yeah, special thanks to the engineers in the studio, even the producer. Special thanks now. I want a rather than
lo ke bekungumdumo wezihlengeni, umdumo we-reggae music, ingoma ka-L16 ethi yona Going to the Studio, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi. Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.